sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 24 kuMpumpu 2024 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Intatheli zindaba zomsakazo weStudio 7 zalelwa kungena emhlanganweni webandla leZANU-PF kwabulawayo.
I-America ayifake iqiniso ukubana izijeziso zenotho lezi sezibulale umphaka, sezibulale i-economy yeZimbabwe, sidriver imota ebambe i-handbrake.
Ibandla leZANU-PF lithi eleMelika kumele lesule izijeziso zenotho ezetheswa inkokeli yebandla leli.
Ukuleli lizwe kakhulu kasoma sanctions afakwe America labo Britain labo EU. Okubuleli lizwe ngama sanctions afakwe izanu ebantwini baseZimbabwe.
Kodwa ingcwethi ezizimeleyo lamabandla aphikisayo bathi izijeziso zenotho lezo zafakelwa uZulu libandla elibusayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Intatheli zindaba zomsakazo weStudio 7 zalelwe namhla ukuba zingene emhlanganweni webandla leZANU-PF kwabulawayo. Intatheli zindaba lezi uEzra Jesus Banda, uKutsana Msengi loNgqwele Dube zithi kazinikwanga izizathu zokubalelwa ukuba zithaphe indaba emhlanganweni weAnnual National People's Conference okuzahlaziywa khona ezenotho, ezombusazwe lokunye. Ophethe uhlangothi lokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF, uMnumzana Farai Marapira uthi abathathu laba kabenzanga okwade kufunakala njalo abaziwa ukuthi bebemele bani. Sixoxe njalo ngodaba lolu loMnumzana Joseph Juma omele iphelandaba Mpophoma edale lephalamende ekubandla leZANU-PF.
Angeke ngaphendulela enye department egcweleyo njenge-department information. Kuqondile sibilona ozama ukuthi ubadinge bona bebe yibo abasise ubana kuhambe njani kutheni, ngoba ngiyakwazi ubana nxa usenza i-accreditation kunezinto ezinengi omele ube lazo ezenza ukuthi kona ube nelungelo lokuakhredithwa. Kuyala ngisho even imemba yomhlangano sibili angabuya izinto zakhe zingaphelelanga, kuba nzima kumbe acele laye futhi enjani ealisiwe ubana akredite, ngoba kuyabe kufunakala ukuthi kungene umuntu olelungele lokubana abe ekhona phandle.
Yikodwa nxa sibona ukuthi iStudio 7 ithiwe phandle, akutsho ukuthi kumbe iStudio 7 iyazondwa khona apha eZimbabwe kumbe kume njani?
Hayi, iStudio 7 ake wathi iyazondwa, ngoba nanku ngihlala ngikhuluma kini khonapha baningi amalunga omhlangano abeZANU-PF adlala ukukhuluma lani nxa libafonela ukuthi ngabe utali iyazondwa. Ngabe utakuthi ukuthi lami nginje ngabe kangikhulumi lani, ngoba obviously njengoba lami ngiyimemba enhlanganiso leyo bengizatshela ukuthi hayi ungabe ukhuluma labantu laba asibathandi. Ukuyekelwa ngivunyelwa ukubana ngikhulume santando lani kutshengisela ukubana asilabandlululo olunjalo, siyavunyelwa ukubana si-interacte njalo sikhulume loba ngubani oyabe funa ukubana akhulume lathi. Yikho ngithe kona kuqakathekile ukubana udingisise lixwayisise ubana imbangela kuyini ezinto nakufike esigabeni esinjalo. Otherwise sabe sesibonga ukuhlanhlana nje iganga singazi ubana siqonda ngayo.
Ye, kodwa umhlangano uhamba njani khonapho nxa ngasithenga ngamafitshane?
Uyaqhubeka, uqalisile ngolwesibili kuhlangana i-Polit Bureau eZANU-PF, izolo kuhlangane i-Central Committee eZANU-PF khona le eHarare. Namhlanje sikhuluma nje i-traveling day ama-delegates basendleleni abanye sebefikile khonapha kobulawayo. Kusasa ke yilo ilanga lokuqala eligoqela umuntu wonke, kusasa langomgqibelo yiwo amalanga azagoqela umuntu wonke.
Ye, singathi nxa sikhangele kuzakhulunywa yini lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale kumbe esuke embusweni, kuyakhulunywa khonokho?
I-Congress yiyo yodwa ibhodi elokukhetha abameli, njengokuthi umongameli ukhethwa ngaphi, labasekeli bakhe lakho konke okunye kwenziwa ku-congress not ku-conference. So leyo esikiyo yi-conference. I-conference sikhangela ukubana siqhube njani umnyaka wonke lo sisukela emnyakeni ophelileyo lapho esiyayenza khona enye i-conference njalo siyenzela. Sihambe njani umnyaka lo ophelileyo sikhangela lokuthi right umnyaka lo ozayo phambili siwubamba njani sisebenza njani. So i-conference ekukhangela i-development intuthuko ama-way forwards ubana indlela esingaqhubeka sihamba ngazo yiziphi sikhala izinto ezinjalo asikhangeli ukukhetha ubukhokheli ku-conference.
Lo ngumnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edala lephalamende ekubandla le-ZANU PF. Sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Solani Moyo okubandla le-CCC.
Kuyaziwa ukuthi khona umsakazo lo khona ongakhethi bala njalo osakaza noma yikuphi ungena emakhaya ungena emadrobheni ikakhulu emakhaya oncedisa isizwe seZimbabwe ubana bakhuluma indaba zeqiniso ongakhethiyo babonile ukuthi ngenxukunxuku ekhona esikhangeleyo lathi ukuthi kukhona ukukhona kuZANU PF babonile ukuthi kuzaphumela phakathi bebona ukuthi ha amadoda ehlulekile kuyalwa indaba ekhona lapha kuyimala lokuthi ilizwe liranwa njani corruption sibahlasele njalo siyezwa emakhepheni lathi siyakubona ukuthi ungani yena ongokwakhe ubaba upresident lomlingani wakho ungudeputy president uthiwe nga ungani kakusahambisani ngendlela eyiyo ngoba udeputy uyabona ukuthi ha ilizwe lalibuswa ngendlela eyiyo. So ubonakala njengabanye njalo abathi kumele ukubana upresident mnakagwa kumele eqhubeke until 2030. Abanye bayaphikisa abanjengabalweli benkululeko labanye abakuZANU PF bayaphikisa bethi lokhu angeke kwenzeke kumele silandele iconstitution. Ngibonani konke lokhu babona ukuthi kuza kulo msindo ozadala ukuthi abantu babekwazi ukuthi kwenzakalani.
So lapho wena ngokubona kwakho Moyo ubona zani kukhona okufihlwayo sibili?
Kukhona okufihlwayo kambe shuwa ngathi lizwe linje kungabi lento efihla abantu bangavalelana kusho ukuthi kukhona okwenzakalayo emdenini okuyenza ukuthi izinto zingalungi kahle phandle so kukhona okukhulu kakhulu njengoba sitsho ngesithi ilizwe kaliphathwa ngendlela kanti abanye laba khona bayabona ukuthi lapha mdala useyihlulekile. Ngasinanzelela i-economy sinanzelela ama-investors lizwe selithethwe ngama-China sinanzelela ukuthi ama-investors i-security yemali yabo abasozifala imali emabhenki ngoba nayizigi kade sesithembile ayisasebenzi ungangena even kona kobulawayo ama-China wonke kavumeli i-swipe. So kubonisa ukuthi kulo msindo okhona mpela phakathi.
Lo ngumnumzana Solani Moyo okubandla le-CCC obexoxa le-Studio 7 ese-Pick Tree eMathabeleland South. Abazali babafundi esabelweni seMathabeleland North bathi sebesehluleka ukubhadalela abantwana imali yezifundo, i-school fees, okwenza ukuthi belotshelwe izincwadi ngabaphathi bezikolo. Sebefuna isithunywa somthethwandaba sithathe impahla yabo okungagoqela inqola, izitulo, amatafula, izifuyo lokunye okubambekayo, kubika uNokuthaba Dlamini.
Abehluleka ukubhadala imali yezifundo bathi isomiso esikhulu eZimbabwe sibalethele inhlupho yeziningi ngoba kabazange bavune lutho nyakenye, ngakho ke imali abayitholayo isetshenziswa ukuthenga ukudla. Omunye wabakusimo lesi ngunkosikazi Noreen Sibanda wesigabeni seLupane olomntwana eChinotimba Primary School othi sedlele evalweni.
Sihlale isikhathi engabhadali, sasabhalela izincwadi ngithi imali. So manje izimali zangikhona zitholakala nzima.
Unkosikazi Sibanda uthi ulesikwelede semali efika phose amakhulu amabili amadola eMelika $200 elokitshini lemkhosana sixhumane njalo lomnumzana Abija Mafumo laye okhala ngokufanayo kulandela ukuma kwakhe umsebenzi wokulinda kumankampani ngo-2019 laye uthi loba nini engathathelwa impahla.
Angisebenzi umntwana othola ngaphi imali, i-grade 7 umntwana. He's supposed to go in form 1. Angila mali. Company yade ngiyisebenzela. Ayibhadali. So mpila ngifaka ama satellite dish. I satellite dish eyi-1 yenza $10.
eMoringa sixhumane njalo lomnumzana Innocent Thebetsayi okhubazekileyo ophila ngokuthunga izicathulo.
Umsebenzi yakona iyavuya mpitshana, so ukuthi uyizuze imali yokuthi uthengela abantwana impupu, ubhadala amarendi, ubhadala ama-school fees, akathesi kule nkinga enkulu.
Uthi le nhlelo zengalo yosizo kazikho.
Athina zikhuli nje. Ngokubuya kuphela basibhala amabizo, bahamba bahamba nya, babuya futhi basithi baye kulama projects, kulama loan, but asimazuzanga.
Unkosikazi Bekezela Sibanda wesigabeni senkayi uthi abantwana abaningi sebechile izifundo ngenxa yokuswela kwabazali.
Izolo bekukhangele ukuthi umntwana ongayisikolo ngoyintandane. Kodwa namhla sathola ukuthi umntwana lo belabazali abakwanileyo uyehluleka ukuya esikolo. Isizathu sokuthi imali yabo itholwa ngabazali imlutshwane. Ukuthi bekwanisa ukuthenga ukudla lo nyaka futhi indlala. Bephinde bebhadale ifees kumbe bebhadale le-transport ukuthi umntwana esikolo kuba nzima.
Uphenyo olwenziwa yiZimbabwe Livelihoods Assessment Committee ngontulikazi lwaveza ukuba abafundi abedlula amachumi amabili lanhlanu ekhulwini 25.2% esabelweni lesikabafundi ngesizathu sokusweleka kwemali ebazalini. Kumaviki edluleyo okhokhela ugatsha lwemfundo yephansi umnumzana Dori Raimoyo ukhuthaze abaphathi bezikolo ukuba bengaxotshi abantwana ezikolo kodwa bephanyeke umlando ebazalini. Kwaba ngakhokhiyo wathi abaphathi balakho ukuthi bamanyane balobele idale lephalamende ukuba kube ngumthetho ukuthi wonke umzali ongakhokhiyo ayemiswa phambi kwenkundla yomthetho ajeziswe. Ngingunokuthi abadlamini weStudio 7 ngise Victoria Falls. Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Umnumzana Daniel Chapo obemele iFrelimo ukhetho lukamongameli oqhutshwe kule Mozambique usenqobe ukhetho lolu abaphikisayo besithi kaluqhutshwanga ngemfanelo. I-Commission ye-Mozambique Electoral Commission ibika ukuba uChapo utole amavoti ayisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70%, kwathi umnumzana Venancio Mondlane wathola isilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini 20%. Ibandla le-Renamo likhe phansi lobo bekucatshangelwa ukuba lilabantu abaningi okwedlula amanye aphikisayo. UChapo utshayelwe ihlombe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngolwesibili loba impumelo yokhetho lolu ibengakethulelwa uZulu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana ebhidlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Akungimangalisi ukuthi unqobile, sikhangela kakhulu ukuthi bekulokukwethuselwa kwabantu kakhulu abebandla abamabandla aphikisayo. Ngakho-ke kakula into esingayibona eveza ukuthi ukhetho belukhululekile lusipha abantu beMozambique ithuba lokuthi bavote bekhululekile bengethuselwanga. Ngakho-ke lapho kulokwethuselwa khona onqoba yunqoba ngendlela engafanelanga.
Ye, nxa sikhangele sibili kukhanya ngazana amabandla alwa impi yenkululeko asehlale kakhulu esikhundleni. Singakhumbula iMozambique khona ngale iFrelimo iqala ukubusa ngo-1975, kambe layo izabusa idonki zize zimile impondo yini?
Amathuba ukuthi iqhubeke ibusa manengi makhulu nxa ngabe iyabe idlelezela, kodwa kulathuba lokuthi bangahlala kuze kube phakade. Ziyatshintsha izinto, abakhulayo abasesebancane kabala abazi lutho ngempilo eyadlulayo emuva lengabo 60s 70s. Ngakho-ke bakhangelela imisebenzi, bakhangelela izimfundo, bakhangelela ukuhlala kahle ngendlela ababona kwamanye amazwe behlezi ngakhona. Ngakho-ke kuzaze fike isikhathi lapho abantu abazaphelelwa khona yikubekezela, bagcine bethatha amanyathelo azakwenza ukuthi akhutshwe uhulumende even kungekho ama-elections. Siyafika isikhathi esinjengasona leso uma abantu bebuswa ngendlela engafanelanga.
Ukuthi kuyafika nini konoko?
Singangabikwazi kodwa siyabona ukufuthelana kakhulu ukuthi ikakhulu kwabasakhulayo abangathokozelanga impilo abayibonayo. Ngokuba ngabe laba basezihlalweni bebehlala bebusa ngendlela enhle kudaleka imisebenzi lempilo enhle ngabe mhlawumbe kakulankinga. Kodwa nxa ubuyanga buyabe bunjengalobuyanesi bubonayo amathubo okuthi abantu bathukuthele bagcine begcwala umgwaqo ayakhula ngokuya ngokwesikhathi. Ngakho-ke bangakuthathi kancane ababesezihlalweni bacabanga ukuthi njengoba besezihlalweni abantu bathokozile, abantu balambile, abantu bafuna imisebenzi, abantu bafuna ukuphila kahle. Ngakho-ke nxa bengakuzuzi khona lokho sizafika isikhathi lapho bazathatha amanyathelo amanye angafanelanga.
Umnumzana Evidlela Ncube ulwela ilungelo loluntu ekunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Ele Russia liphosele indizantshina ezithwala amabhomba ezama-drones ezinengi izolo ebusuku esabelweni seKyiv kwele Ukraine eziwiswe libutho lakwele Ukraine. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Kuqhutshwa umhlangano omkhulu kwele Kenya owe-Africa Business Summit okhuthaza amazwe akuzwekazi le-Africa ukuba athuthukise ezomdlalo wenguqu. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Weziphathelene leMelika, abantu abedlula izigidi ezingamajumi amabili nanhlanu 25 million sebevotile kukhetho lweMelika phambilini oluza kuqhutshwa mhlaka 5 ngenyanga ezayo. Bekwenza lokhu mathupha kumbe ebulenjini kuhlelo lwe-early voting lolwe-mail-in ballots. Iningi lilinde ukubona ukuthi ngubani ozanqoba kukhetho lokudinga umongameli phakathi kwamnumzana Donald Trump owebandla le-Republican Party lonkosikazi Kamala Harris owebandla le-Democratic Party. Sicubungula lolu daba lomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Donald Trump usazobhekwa ukuthi akaqali phela ukungena ensimini, uyabe sengena kwesibili. Basazobheka ukuthi ukungena kwakhe kokuqala wasebenza kanjani. Siyibona indoda eyethesa amacala amaningi, namanje nje ungumuntu omelwe yisigwebo. Siye ngale kumama siphinde sithi thina okwebala lakhe, ngicabanga ukuthi ama-America amaningi asedlulile kukho lokho, ngoba sesike sambona omunye webala uBarack Obama eba uprezidenti ebuyiselwa amahlandla aze aba mabili. Kodwa okusasele yikho ukuthi umama ungowesifazane. Emazweni osuke kwenzeka amazwe anjengabo Britain, lokho akuseyona into ebamangalisayo kakhulu uma bezokhethweni, ngoba sebekujwayele. Kodwa izwe elinjenge-America okungabe kuyabe kuqala, kungumqansi omkhulu kakhulu uHarris okumele adlulekiwe. Iparty yakhe nayo kuzamele ibekwe laphayana ukuthi isebenze njani ukuphatha kukanumzana uBiden. Nakho lokho kunomthelela ukuthi bayaqhubeka beyivotele na iqembulele lama-Democrat noma bengalivotele. So kunzima ukutsho dadewethu ukuthi eqinisweni kuyozala nkomoni kulaba babili.
Lanxa impumela yophenyo iveza lokho, singaluthemba yini uphenyo lolo?
Kukhona othola ukuthi kuthiwe bangakwesokunxele, kukhona ukuthi kuthiwe bangakwesokudla, kukhona ukuthi kuthiwe baphakathi nendawo ngokwenkolelo zokubusa. Uthola ukuthi isiphakele konke okubukeka kukuhle ngomunye, thilona omunye bambhixe noma bengamakheli isithombe esihle. Lapho engiyakhona ke yilapho ukuthi esingakubona kwenzeka ke la yikuthi uKamala anga wina ngokuvotelwa yiningi labantu base-America. Kodwa kuphinde kuze futhi ukuthi uthola ukuthi uma sekusiza kuzithunywa laphayana abothi ama-delegates abesewina uDonald Trump.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ezimele. ubeqoqa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Abakubandla leZanu-PF baqhuba umkankaso abawubiza ngokuthi anti-sanctions campaign owawulwisana lezithetho zenotho ezethuswa inkokheli yezibandla leZanu-PF okuthiwa ikhuthaza ubukhohlakalo ukwephula ilungelo likazulu lokuphekapheka ezokhetho. Umkankaso lo usulesikhathi eside uqhutshwa eZimbabwe kodwa izithetho zenotho kazikesulwa ngelemelika lamanye amazwe. Elemelika lithi izithetho lezi kazifakelwanga uZulu kodwa ibandla leZanu-PF lithi kungamanga okhulunywa ngelemelika. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Gutam Saka okubandla leZanu-PF lo mnumzana Fortune Mlalazi olandela izombusazwe ezimele. UMusaka usungula lingxoxo.
I-America iyakwazi ukuthi yona ayikho eqinisweni nxa isithi ama-sanction afakelwe abalutshwane. Iyakwazi ukuthi kumbe ngabalutshwane ama-individuals amalutshwane ama-company iyakwazi ukuthi wona lawo ayenza ukuthi i-economy ikhale, ayenza ukuthi abantu beZimbabwe bedubeke ngenxa yama-sanctions wona laba afakileyo. Kumele sikhumbule njalo ukubana abakhiphanga okuthiwa yizidera. Leyo izidera izafuna i-Senate e-US e-America ukuthi i-Congress ukuthi iripile. So lokho ikhona layo. So i-America ayifake iqiniso ukubana izijeziso zenotho lezi sezibulale umphakathi, sezibulale i-economy yeZimbabwe, si-driver imota ebambe i-handbrake.
Ye, baba Mlalazi, ungamphendula usithini lapha ubaba Msaka ngoba elemelika lithi hatshi bo izijeziso lezi zaphakelwa abantu bezanu hatshi ilizwe lonke.
Kufanele sibuyele emva kancane ukubana ama-sanctions uze sifike kuwo kwaku-10. Kwakule nto eziningi ezazisenzakala kusukela ngomnyaka ka-1999 kusiya ku-2002 lapho esaba le election, i-parliamentary election eka-2000 ngenxa ye violence or udlame olwalukhona. As a result, i-America lamanye amazwe ahlanganisela European Union le-Britain basebefaka abathi bona ngama-restrictive measures. Ama-restrictive measures ayehlanganisa ukuvimba ababebambe umnotho or ababe-participate kuma-issues e-violence lama-human rights abuses. However, into okufanele sivumelane ngayo ukuthi la ma-measures abafakayo kawazanga affect kuphela laba bantu ababefakiwe, asuka affecta labantu in general ngoba kulezinye izinto okwakufanele iZimbabwe nelisukuzenza yasisehluleka ukuzenza eziyokuboleka imali landani, but ayistophangi issues ze-aid. Kodwa ke laba abakhala ngama-sanctions namhlanje bathola indlela yokubana baqhubeke belutha, basebelutha ngamandla bethemba ukuthi bayakuma ngemva kwama-sanctions, but ama-sanctions iwasebulela ilizwe. Ama-sanctions yebo sonke siyavuma contributile uku-affecta even the ordinary person. Kodwa okubulela ilizwe kakhulu kasoma-sanctions afakwe America labo-Britain labo-EU. Okubulela ilizwe ngama-sanctions afakwe izanu ebantwini baseZimbabwe. Osokwenza abantu babaleka eZimbabwe baya emazweni amanye ukuze bathole impilo engcono.
Ikothi sikubamba umlomo khonapho. Yeah. Msaka ngena khonapho baba. Uyamusa uthini lapho Mlalazi?
Ngiyathokoza kakhulu ngokubana ubaba Umlalazi uqalise waya emuva wasinika imbangela yokubana ama-sanctions abuya njani. Yekelani ngamafitshane mbuyele njalo ngithi hayi ayisiyo i-reason imbangela yama-sanctions. I-America le-Britain zihlakaniphe okumangalisayo, babona ukubana iZimbabwe isithethe umhlabathi. Bathi bebona ukuthi iZimbabwe isithethe umhlabathi, babona ukuthi into lesingeyekelela isiya phambili, bayavula amehlo e-Afrika yonke. Bayezwa kusasa i-South Africa ithi la isifuna, i-Angola itsho njalo, le-Mozambique kusiya njalo. Bathi manini sibafakele izijeziso zenotho, sibatshengisele ukubana lokho abakwenzileyo akuyenzwa. Ngoba i-Britain yayingathokozanga ngokuthathwa kwe-land, ngokuthi abantu beZimbabwe bezibuse bekontrole umhlabathi wabo. Njalo nje bafaka ama-sanctions lawo abacatsha bethi ngama-restrictive measures. Ngiyabonga ukuthi baba umlalazi uyavuma ukuthi ukuba restrictive ucina ungasasebenzi ngoba ucina sokuaffecta wonke umuntu eZimbabwe. Ngoba asisakwanisi lokuboleka, asisakwanisi lokwenza amabhizinisi lamanye amazwe achiyeneyo ngenxa yama-sanctions. Amabhanka asakwanisi ukuthi e-transfer izimali ziphuma eZimbabwe siya kwamanye amazwe kumbe zingena eZimbabwe izimali. Bengenza njalo sebefayinwa inkalakatha inkulungwane zezimali. Yiwo ama-effect ama-sanctions. Ngalokho i-economy ayisakwanisi ukuthi iphefumule. Isikhwehlele i-economy ngenxa yama-sanctions. Akulalizwe elingela i-corruption. Even yona i-America ilayo bayalwa, i-Africa ikhona i-corruption, bayatshontsha. Mhlawumbe nxa kade besithi iZimbabwe kulabatshontshayo, ayisikho kade kungasibulalela i-economy ifike lapho efike khona.
Yes, ukubambe la umlomo.
Kathesi iyakhwehlela ngenxa yama-sanctions. So amele ikhitshwe.
Baba Mlalazi, umusa ka ukuthi hayi azikhitshwe izinto ezolezo.
Avumelana la saka ukuthi ama-sanctions kawakhitshwe ngoba kasazange asebenze lokho ayevele kufakelwe. Kodwa-ke ngike ngibuza umsanga ukuthi uma ama-sanctions angakhitshwa abantu be-ZANU-PF bazama yini ukutshontsha ngoba phela abanye bethu insist ukuthi i-biggest problem yethu biggest ibingayisiwo ma-sanctions per se okubulelizwe kakhulu ngamasela.
Lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi olandela zombusazwe ezimele lo mnumzana Kutambisaka owebandla leZANU PF bexoxa leStudio 7. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, asibonge umsebenzi omkhulu hlobo zetheli wenzayo. Hayi, siyabonga izindaba zonke esilethela zona ezingelahla ngothi ezilumeleyo ezibuya zinjalo ezichaya inkwimbi zombili. Hayi, siyabonga kakhulu umsebenzi lesenzela wona. Ngingadonsi-ke hlobo zami, angibongi ukuthi lamuhla ubukhokheli beZANU sekunanzelele ukuthi bona isikhathi sonke lesi esiningi kade lokhu bebhizi beqotshana le-MRP bona indlu yabo isitsha. Lamhla nxa umnangagwa sesithi yena is going to deal with his internal members decisively, sokubonakala ukuthi sibe kunanzela ukuthi olwalowo ma besithi bona abanye baphandliwe kati labo babona kati yibo abathwele inkalakatha yogongodi. Angithi vele kuyakhulunywa ukuthi khona ukuze kuthi omunye asose ugongodi kumele uqale wena ulungise indlu yakho in order.
Studio 7, njani basakazi bami? Hayi, sibona nje umongameli lo mnangagwa usifakisa amahloni kwamanye amazwe mani mayezohalaliselo omunye umuntu ukuthi upresident wasemzambiki ukuthi uwunile. Kukanti-ke bona abazokhethwe eMozambique abakakhulumi lutho, sokuyokhuluma yena mnangagwa. Kahle kahle yena uyini? Uyena ukhomishini na wasemzambiki layo? Lokho kulihlazo, kulihlazo kakhulu mpela into enziwe mnangagwa. Bonisa sobala ukuthi umuntu nje wodlame, nje umuntu odlame impela, uchairperson wonke we-SADC ezoyenza amanyala nje. Hhayi, lokho mpela kufakisa amahloni mani. Kuyabonisa nje ukuthi umuntu nje ongenalo ulwazi, akanayo impila kahle nabantu phela. Hayi, lokhu ilihlazo mani. Yazi into le isehlisa isithunzi singabantu beZimbabwe. Hhayi, upresident wethu ayishemaye naye azinuka amakhwapha ayibona naye into ayenzayo ukuthi ayikho right.
Hayi, laba beZANU-PF mnangagwa laba loba bengayenzani, laba bangcolile laba. Laba vele ihistory yabo imbi kakhulu, so bantu abangalibusilizwa, so bantu abangabusa abantu ngeke beyenze lutho futhi elishini. Bangcole kakhulu abantu labo, babulela abantu kakhulu abantu labo, bahlukumeza abantu kakhulu abantu labo. Abantu sebefe kakhulu ezandleni zabo abantu labo, laba abale bad record omnangagwa labo. Loba bengayenzani, akuso bantu abadalela ukuthi babe ngupresident. Akula president ofana nomnangagwa. Bayazifaka, bangena ngokubulala abantu, bangena ngegazi, izandla zabo zigcwele igazi. Yikho ubona kungena nto even one abangayenzi right. Yikho ubona abantu bengabathandi, abantu bebazonda, abantu abenyama bebanyanya because of ukubulala abantu.
Labo ngabanye ababalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lingakhohlwa iLive Talk yalandela khona manje kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama lapho sixoxa khona ngenhlupho ezibhekane labakhubazekileyo. Hayi, isikhathi savumi olubalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo. Lilaleli iLive Talk.